Ukukhathazeka lokhu kuvezwe kuThange emkhosini womkhulu wokunanza usuku lwabantwana ole-World Children's Day oqhutshelwe eVictoria Falls, lapho bekulabakhokheli bamazwe akuzwekazi le-Afrika agoqela umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe weBotswana umongameli Duma Boko. Bekulabantwana abafika phose inkulungwane eziyisikhombisa abananze usuku lolu edolobheni leli abavela eZimbabwe, Malawi, Uganda, Botswana, Zambia lamanye amazwe. Izikhulume ezehlukeneyo ezigoqela ezikuhlanganiswe United Nations Children's Fund zikhuthaze ukuba izwekazi leli kufuze lihloniphe izimiso zomthetho ovikela abantwana. Ngesikhathi kuqhubeka umhlangano lo, sixhumane lomnumzana Meshack Ngulube owenhlanganiso yeUmhambi Children's Fountain of Hope osabele ngokwephulwa kwezimiso lezi kwezemfundo, esithi abaningi kabasunguli imfundo ngeminyaka efaneleyo.
Igephina leyo yenza ukuthi abantwana bekhaya vele bona bekhule be-disadvantaged ngoba abayenelisi ukuthola izinto ezitholakala ngabantwana basesikhiweni. Ungaze uhambe nesikolo sakhona, amabhuku akhona akula, amabhuku okufundela, ama-material, amabhuku okubhalela akula, amabhuku okubhalela. Abantwana bayabeqhubana besesikolo, abanye bagcina vele bengabantwana abangahambiyo ezikolo ngoba isikolo sikhatshana. Umntwana umzali efisa ukuthi umntwana ehambe isikolo, kusukumele umama iphekelezele umntwana esikolo i-distance enjenge-7 kilometers to 10 kilometers.
Phezu kwalokhu uthi ngenxa yendlala le ekhona elizweni abantwana sebephazamisekile kakhulu.
Khathesi siku-dry season, abantu bekhaya abala lokudla, aba-affected mostly ngabantwana because abakwanisi ukuthi beqinise ilanga lonke engadlanga.
Amazwi kaNgulube asekelwa ngumholi wesigaba seWange udokotela Fungayi Musinami othi esibhedlela sekwande abantwana lasebeluphele abelatshwa umkhuhlane wekwashiyokha. Unkosikazi Rosemary Mleya wesigabeni selukhosi laye obekulumthimba uthi indlala, ukuswelakala kwamakilinika kanye lobude bomango wokufika ezikolo kuyasiphaza amalungelo abantwana.
Izibhedlela zikhatshana, izikolo zikhatshana, abantwana indlala bayalamba. So kuyaba affecta umango ngapha umntwana ethunjini akulaluthi usuke engadlanga.
Sixoxe njalo lesakhamuzi sefilabhusi umnumzana Roland Sibanda othi bathwele nzima labantwana abangamankazana.
Inhlupho ezihlangana kakhulu labantwana bethu abangamankazana especially abancane ukuzithwala bese sebancane.
U-Alderman Roy Dube we-Victoria Falls uthi zidakamizwa kanye lokungahlonitshwa kwemithetho yenqanda ezemsebenzi ngokunye njalo okuhluphayo.
Kulabantwana abancane abasezikolo abaswela ukufundiswa.
Abanye njalo bathi abantwana sebesetshenziswa ukuba ngonondindwa emadolobheni afana leWange leVictoria Falls okubafaka engozini yokuthola imikhuhlane efana legcikwane le-HIV. Ugatsha lwezemfundo ngoNhlangula lubikelwe inkundla yephalamende ukuba abafundi abedlula 4,557 bakhulelwa kumnyaka ophelileyo. Kunani leli abafika phose 3,942 bengabemaphandleni. Evula ngokusemthethweni lomcimbi weWorld Children's Day, umongameli Mnangagwa uthe kungumthalo wenkokheli zezwekazi leli ukuba izikhalazo lezi zihluzisiswe, abantwana bethole imfundo lokudla okwaneleyo lezinye indingeko. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.